Acá en Naca.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 9 kumabasa 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sibona ngani kayisondaba iCOVID-19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasezikolweni as compared to abantwana abazabhala imhloliso ngoJuni
uhulumeni de uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayiyikubhalwa lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Nxa uzokhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe lama-passport ba-renewe kuzaba njani ngoba sekhaya ikakhulu sikhangele abantu ebalaba zisebenza labo.
Imbhadalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports isikhwelile. Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli besadaki kwele Mozambiki namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ageko obulawe iCOVID-19 eZimbabwe izolo kodwa kulaba lichumi lasishiyankalombili abatholakale belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebefunyenwe bele coronavirus selokhe ifike kuleli sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,984. Asebefile bayinkulungwane elamakhulu amahlano lamachumi amathathu lanye 1531. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela iCOVID-19 izolo bedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,105. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezimbili 2,679. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe lolu hlelo luqale ngenyanga edluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amahlanu 153,238. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 26,179. Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayiyikubhalwa lonyaka ngoba amalungiselelo ayo ephanjaniswe lubhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Motswangwa utshele intatelizindaba ngemva komhlangano wekhabinethi izolo ukuthi imihloliso le isizalotshwa ekupheleni komnyaka ngolwezi ndawonye lemihloliso evele ilotshwa ngaleso sikhathi. Ababalisi bona bathi baqala namuhla ukukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso yezimta le-PTUZ zithi amalunga azo asefundisa ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela kuthi namuhla ngolwesine langolwesihlanu azihlalele ngekhaya. Sibuze isiphathamandla se-PTUZ uMnumzana Nation Mudzitirwa ukuthi balubona njani udaba lokwesulwa kwemihloliso kanhlangula.
Uhulumende uthe ususpendile imihloliso ngenxa ye-COVID-19. Kodwa nxa sibhekile sibona ngani kayisondaba ye-COVID-19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasezikolweni as compared to abantwana abazabhala imihloliso ngo Juni, njalo ama decision anje uhulumende kamelange awayenze yedwa engakhulumisananga lama stakeholders education sector afana lama teachers unions labazali and abantwana bafeli kakhulu ngumnyaka odlulileyo ngenxa yokuthi amabalisi bebengaholiswanga imali enileyo. So noma ama imhloliso leyi or ama examinations angasuspendwa even iminyaka elithumi ebuyayo akusoze kuchinji lutho ngaphandle kokuthi ababaliswi baholiswe imali enileyo ye 520 US dollars abayifunayo.
Abafundi ungathi bebezimisele yini ukuloba limihloliso?
Abantwana abaningi abafundanga ngomnyaka odlulileyo abaqedanga ama syllabus abo so abaningi bangkhona abazimiselanga ukuthi babhale imihloliso leyi ngoJuni ngaphandle kwabalutshwane abalimali abayenza ama private lessons.
UMnumzana Nation Mudzitirwa ngohlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende sekhuphule impadalo yencwadi zokuhambisa ezamapassports. Ipassport ephuma ngemva kwelanga elilodwa isibiza amakhulu amathathu amadola emelika alamachumi posi amabili 318 US dollars. Ephuma ngemva kwamalanga amathathu isibiza amadola ngamakhulu amabili 200 US dollars kuthi le ejwayelekileyo ephuma ngemva kwamaviki kumbe inyanga ezimbalwa isingamadola ngamachumi ayisithupha 60 US dollars. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi ukudintwa kwama-passports sokuzaphuthuma ngoba uhulumente esele mali yokuthenga imitshina edingakalayo ukuqhuba lumsebenzi. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Michael Ndiweni.
Kuyayithusa ukuthi uhulumende kuthi kunje abantu bethwele nzima izimali zinzihluphanga ukutholakala. Kuphinde belekelele ukuthi vele abantu bebengasebenzi njengoba bekuvaliwe ilizwe vele izinyanga zonke lezi phongovulwa mbijani ukuthi aniphefumule kodwa vele abantu abaningi abalamali. Kathesi ke bengikhuluma nomunye umuntu ongaphandle kwele South Africa khonapha nje emzweni embalwa singakaxoxi khonapha sithi yena embuza ukuthi imali leyi i-$200 leyi ngedola ye-America yimalini ngamaranda. Ngimtshela ukuthi mina yimali engafika phose inkulungwane ezintathu zamaranda isithi yena yeyi kunzima nxa usokhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe lamapassport ba-renewe kuzaba njani ngoba sekhaya ikakhulu sikhangela abantu bebala abazisebenzayo esisebenza labo ama-informal cross-border traders bazayenelisa na kuzoba lobunzima kakhulu ukuthi abantu bathole incwadi zokuhambisa phandle kwelizwe.
Uhulumende uthi yena imitshina emitsha ikhona izathengwa ukuthi yenze lolu hlelo lube ngcono. Liyakukholwa lokhu yini?
Uhulumende uhlale ethembisa kodwa-ke asilathemba ukuthi indaba ezayenzakala yini njengoba kukhulunyiwe. Sizabona sizaphela sibone ukuze kuzenzakala na. Kuningi sekuthenjiswayo emaphepheni lapha bekhuluma kodwa abona zona kazifezwa. Asisethembele ukuthi engxenye namhla kuzatshintsha kube lokubele kodwa sikwaziyo ukuthi uyabona izitori zibhaliwe emanye ziphepheni ubone uze emareviewini ubone kumabona kude kukhulunywa ngenhlelo ezithize kodwa ubone nje kungalanto ezenzakalayo. So asazi-ke namhlanje ukuthi kuzatshintsha na njengoba bekutshiwo ukuthi vele nje umzila wabantu abamelela izincwadi lo mude kakhulu ngapho sifike kuminyaka emibili esiyedlule ku-2019. Asazi-ke ukuthi kuzatshintsha siqhube esinganani ukuze-ke kufike ukuthi laba abathola abazama ukuthenga ukudinga incwadi lezo namhlanje bazithole.
abantu ikakhulu abathengisayo kumele bechaphe umngcele bake bebhekane lengxaki yini ngokuswela incwadi lezo ukuhambisa.
Kutsho ukuthi abantu abaningi balebelindile vele so abaningi abantu bethelenze ukuthi bachaphe imngcele bayesebenza mbe bayedinga impahla zokuthengisa mbe bayedingisa impahla. Yikho besibona-ke abanye abantu beze bengena egangeni bethwala yilaba abathwala abantu bangenisa kwamanye amazwe ensitha besebenzisa iy'ndawo zokuchapha ezingavunyelwayo. Bekutshengisela-ke ukuthi incwadi lezi ziyahlupha ukutholakala njalo bezingaphumi. Asazi-ke kathesi-ke kodwa-ke sokuhlungu ukuthi khona intengo sizaba nzima ukuthi abantu baningi bayifinyelele ekubabhadalele imali ukuthi
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli bogatsha lwe-SADC Troika kwele Mozambique namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo. Abahlamuki laba bahlasele idolobho lePalma kumaviki amabili edluleyo babulala abantu abanengi njalo badala umonakalo omkhulu. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Okumele kuphume kulo mhlangano yikuthi baphume lecebo lokuvikela abantwana, bavikele izakhamizi, bavikele isigaba, izigaba zonke zeMozambique, kungabi khona lokho esikubonayo abantu besifa emgwaqweni. Kodwa njalo bamele baphume lecebo lokuthi abantu abalezikhalazo zokungabuswa kahle, zokubandlululwa, zokuswela inotho, zobuyanga zilungiswa njani. Ngokuba impi ngekuyiqede kuphela ngokudubula, kodwa iqedwa ngokuthi abantu lokho abakhala ngakho kulungisiswe, ikakhulu nxa kuyinto engaqedwa ngokuthi kusetshenziswe kahle imali, ukuthi lezi ezembiwayo zisebenze kulezo ndawo lapho abantu abavela khona zibathuthukise. Kumele iSADC le government yeMozambique iphume lecebo lona lelo, kodwa njalo baphume lecebo lokuvikela abantu labo ababe sebebulawa bedutshulwa. So kudingakala amacebo amabili, icebo lokuthi labo abahlamukileyo bangabulala abantu besiya phambili, kodwa kube lecebo futhi lokuthi intuthuko ibe khona kungabi lesizathu sokuhlamuka.
Umongameli weMozambique uthi badinga uncedo thize kwaba kwamanye amazwe, njalo uthi kabasoze bavumele abaphandle laba besiza ngobunengi besenza umathanda elizweni labo, ngoba iMozambique lilizwe elizimeleyo njengawo wonke amazwe. Ungathini ngalokho?
Akuhluphi ukuthi umuntu akhulume ngaliyona lindlela izwe leMozambique likhuluma ngayo ukuthi lifuna uncedo oluspecific, njengoba bekubeka ngesiNgisi. Babuye batsho futhi ukuthi abantu bafuna abazoncedisa bakwazi ukuthi izwe leMozambique lizwe elizimeleyo. Yebo, kambe lizimele linjalo liyehluleka, liyehluleka ukuvikela abantu balo, liyehluleka ukuthi liziphathe ngendlela efaneleyo. Sekulempi elengozi yokuchithekela kwamanye amazwe, ngakho ke inkulumo zonke lezo kazincane ethi bangabantu abalohlupho okumele bancediswe, kodwa yebo kambe bancediswe ngokuhlonishwa, kodwa bangazi bafaka imigoqo eminingi ekuncedisweni, ngokuba abantu bayafa. Isovereignty kayidliwa, isovereignty ayivikeli muntu. Okuvikela abantu yikuthula, yikho kudingakala kumele kuvele kwamanye amazwe. Lokho kuningi abakukhulumayo nxa bengakwazi ukuvikela abantu ngayo isovereignty leyo kakuncedi.
Umnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lizatshengisela esigodlweni someli weZimbabwe edolobheni lePretoria kwele South Africa namuhla. Leli bandla lithi lizaxhaswa ngamanye amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezilenjongo yokuthuthukisa isigaba seMathebelelendi leseMidlands. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli saleli bandla kwele South Africa. Umnumzana Velile Moyo waqala ngokubuza ukuthi kahle kahle injongo yabo ngeyani.
Kuningi esingajabuli ngakho ke kusho ukuthi abantu bakithi bazabe betshengisela. Utshengisela kwabo bazabe bephethe amabhakani abazabe baphethe ngezandla azabe elemilobo eyiyona ke yabisisho ukuthi abantu bona bathini. So sizoholwa iMetropolis yaseTswane ePretoria iyona ezabo siholela ke siyefika embassy bese sisenza isubmission sinikeze omele embassy yaseZimbabwe la ePretoria.
Sizwa kuthiwa kulenhlanganiso ezimbalwa ezizabe zitshengisela ndawonye lani. Ungasipha amagama azo njalo usitele ukuthi zona inhlanganiso lezi zimelene.
Inhlanganiso zikhona ke ezingathi ngama stakeholders eziphakamileyo lazo ngoba sihlela lolu hlelo sayenza invitation sathi abeze bonke abantu abangabe befisa ukuthi bezotshengisela ngalolu suku. Zaphakama ke inhlanganiso za register zathi ukuthi zikhona ziyeza. Nakhona ama political parties afana nabo zaphu akhona afana nabo MLF Mthokazi Liberation Front khona MLU Mthokazi Liberation Organization bonke laba bantu bazabe bekhona bemele inhlanganiso zabo ezamapolitiki bakhona abo MDC ababonise ukuthi bazophakama abalapha eSouth Africa bezobonisa nabo ukungasuthiseki ngezinto ezenzakala eMathebeleland ukukhona njalo esingathi ngama pressure groups nawo abonise ukuthi azobe khona afana labonhloko omunye sizwe imbovane kaZulu zonke lezi zibonise ukuthi ke zizophakama ngathi ke baningi njalo ke ngisho nabasesikhosini inkosi uBulelani Khumalo nabo bathumele idelegation ezobuya izotshengisela nayo ihlangene labantu bakomthwakazi.
Manje ngemva kokutshengisela lokhu lokwethula ugwalo lwezikhalazo zenu kuyini elikukhangeleleyo phambilini?
Usho ukuthi abantu kuzabe begqoke ezimnyama ukubonisa ukuthi bayalila bayakhala abantu bakamthwakazi bazilile basezinhlungwini okusho ukuthi bafisa ukuthi bakhutshwe lezi mpahla ezimnyama ezokuzila. So ngaleso sathi ke ama demands ethu esiwafakayo kuhulumeni sikhangelela ukuthi uhulumeni asiphe impendulo ngemva kwenyanga ezintathu ngoba ungabe impendulo engaphelelanga kodwa sifuna ukubona inyathelo uhulumeni alishoyo njalo alenzayo ukuthi elithatha ukuthi ke aqalise ukukhangela ke indaba zeMathebeleland. Lokho kusho ukuthi ke mawuhulumeni lo eqhubeka ke engakwenzi lokho kusiphoqela ke nathi ukuthi ke siqhubekele phambili ngoba iqalile le march eSouth Africa kahle kahle ke sizoqhubeka futhi size siphakamise isiphakamiso sethu sizwakale emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Velile Moyo ngowebandla leMthwakazi Republic Party kwele South Africa. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi kulo wesilisa oleminyaka yokuzalwa engu-64 othi watshayiswa ngemota kamahluli omkhulu uJustice Luke Malaba ngo-2018. Ngokunjalo umnumzana Herosi Moyo uthi ufuna ukuhlawulwa njalo abuyiselwe ibhayisikili lakhe atshayiswa eligadile laselithathwa ngomtshayeli kaMalaba. Izim Live yona ithi inkundla yeFacebook isibambisane lomanyano weWorld Health Organization kumkhankaso wokuqondisa impiko yamanga efakwa ngabantu kuFacebook mayelana ngomkhuhlane weCOVID-19. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani kuStudio 7, sanibonani bafowethu lenjalo. Le ifoni engikhuluma kiyo ngekamama Eyami phone ngizoyibhala lapha ngilinikeze bona. Kodwa ngabingelela kustudio. Nilombuzo engizibuza wona bafowethu ukuthi kanti kustudio 7 inamba livula elizaziyo kuphela ukuthi lene kabani. Ngoba kudala ngabingelela kule namba engizoyifaka la. Akekho umuntu ophendulayo. Akekho. Angisalizwa kulezi insuku le radio yami layo ifile makunezulu ayibambi kahle. So angisatholi lutho nje indaba zakithi angisazazi so ngazathi ngumuntu wemzini mina kanti ngumuntu wasekhaya ngiyacela bafowethu ngiyacela ikakhulu impela uDube Mthembo Zithembayo ndoda wena uyangazi ngicela lingipheni izindaba bafowethu.
Ya ngithanda ukuphikisa emagama wabantu laba ababili abathuchamisa uzathi abantu egangeni uMonzora ngumkhokheli. Lela siloqiniso lelo. OMonzora bale party yabo uchamisa le party yakhe. Ngalawo abantu bethandana loMonzora bathandana loMonzora sithi singakungena lokho sithi singabaqondisa ukuthi abaye kuchamisa abahlale khona ngapha. Njalo into abayikhuluma kuyabasekela abayigugura hunde libi labantu bobabili lapho. Thina ngapha sikusebenza into zikaMonzora labo makhuphe babo thina sikhangela uchamisa Chamisa pambili, ahoye chamisa, ahoye chamisa. Lisale lina lobuthutha bendla boMonzora benu. Ngindlovu, siyabonga.
Ngiyabingelela abasakazi baka Studio 7. Lingabe ninjani lonke kundawana zonke laphele khona. Ngithi mphawule kulobaba lo thina uChamisa ukuthi ubotshwe uChamisa yikho ukuthi okuzafeza ukuthi eZimbabwe umthetho uyalandela. Bangaka abantu bakithi ababulawa yiZANU-PF bengakaze kulandele lo ungakaze kubotshwe umuntu. Ngibona ngani ubaba lo ingqondo zakhambona ukuthi ziright kuhle kuhle sibili. Umuntu ongabulalanga umuntu nguye ofuna ukuthi abotshwe efele nje. Kuye ukuthi umuntu abantu abagangayo babulala abantu athula thina umthetho right kibo kungabotshwa yena lo muntu oyedwa. Abantu babo bafunda ukunanzelela izinto. Uma usupport umuntu ungazathi opponent yakhe simele ukuthi ithwale nzima ngokuthi umphikiselani lo wena omthandayo. Iqiniso sinxa sesikhangela indaba yokuthi umthetho kumele usebenze. Awumelanga usebenze emtini ongelacala kodwa kumele usebenze emtini olecala okwazi ukuthi umuntu lo wabulala abantu. Lokho kurobhana kwepolitiki lokho kurobhana bathi esingakufuniyo thina ukuthi kube lokubulalana. Ufica umuntu sebulala umuntu kathi esilayo uyathathelwa ama-MPs kwenziwani. Asilandaba la ngokwabo igame yakho igame yabo yepolitiki. But when it comes ekutheni kulamadoda amele angene ejele ubaba luyabaza abantu abakumele bangene ejele kayekele kube lokho ekukhulumela abantu into ezingayisizwa ethu uChamisa uChamisa uMonzora uMonzora yena uMonzora ungene kuhle eRobo Makhupha.
Salibonani basakazi baka Studio 7. Njani ukuphila? Hayi mina ngiyaphila ngumama oseMartinwell. Ngithanda ukukhuluma ngebala leli elikhona leli elithi MDC Alliance elisetshenziswa yiparty kaPresident uNelson Chamisa eselifunwa uMakhuphi. Elifuna kodwa sithe nayina abantu abangene MDC Alliance asomthethweni asoparty kodwa kathi siyiparty ukuthi sili kuyisizathu esiqakathekileyo kuye ukuthi nxa ezama ukuthatha leli ibizwe elithi MTC Alliance yabe siqeda uChamisa wamuthi du kanti ke kayisikho khonoko. Ibizo kalihluthi uMDC Alliance vela kumele angasimekele uMDC Alliance sizamsebenzisa njengoba vele kuyi-alliance ngombono wami bembona ukuthi vele singathi MDC kube lo C sifake for uChamisa sifake uT for uTendayibid or uB ngokuhlanganela kwabamaphathi bathathe initial A1 kuyokuhlanganiswe kuyaphuma ezilongulo siye uqaliseni kuyabe kusithi ukuthi nelise MDC Alliance Chamisa Tendayibid bani banama njengomhlanganelwa wabo konke behlangene. Sibone ngani vele kuzahamba MDC Alliance akumele asimnyeke vele bekuvotwa esikhathini esiningi kule MDCT kababu Tshwankirayi kule MDC khona kule MDC kababu Elishileni kodwa abantu kade bevota belapha kavele abazi khona vele kakuhluphi MDC Alliance vele akumele asimnyeke. Siya edela phambili nxa kuyikuthi kuyavumakala ngombono wami mbona angani kumele ku-edele.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Abakhokheli bamazwe aseAfrika bahlangene ngomabona kude kuliviki bekhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi. Ababulawa ngomkhuhlane wezinso kwele Cameroon bayaphambili ngokutshengisela kwabo okuqale ngomvulo kwesinye isibhedlela bekhonona ngokusilela kwemitshina yokubelapha. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa kukamnumzana George Floyd kuqhubekele phambili izolo kufakaza amapolisa kanye lengcwethi kwezempilakahle. Amapolisa agoqela uJordi Stinga loJames Reyerson atshele inkantolo ukuthi umsolwa njalo owayelipolisa uDerek Chauvin wasebenzisa amandla edlulise amalawulo ngaphandle kwesidingo lapho ebopha uFloyd wabangela ukufa kwakhe ngokumswelisa umoya. Ubufakazi bababili laba buhambelana lobunye osobethulwe ngabafakazi abanengi abagoqela wona amapolisa. Kodwa amagqwetha omsolwa athi uFloyd wabulawa izidakamiswa. Izolo adlale amazwi kaFloyd ebandezelwe angazwakali kuhle esithi kulawo mazwi uFloyd uzwakala esithi uthethe kumbe usebenzise izidakamizwa eziningi. Kepha elinye lamapolisa la lithe lona lizwa uFloyd esithi kasebenzisi izidakamizwa. Ukuthethwa kwaleli cala kuyaphambili namuhla. Sixoxele omunye wabalandela lolu daba umnumzana Rafael Mthombeni.
Abajujisi lalaba abafakazi benze kuhle kakhulu ngoba okukhona kuzaba ukuthi nxa ngikhangele kuzaba yangisa kakhulu ukuthi ngemva kokufakazi obuhle kangaka obuqine kangaka buvelele endaweni ezehlukeneyo ebantwini abahlukeneyo ikakhulu lalaba abasebenza laye lo ujaha lo uChauvin. Ngibona ngathi kuzaba yangisa kakhulu nxa bangehluleka ukuthi bamfumanise elecala ngoba eqinisweni ikuthi lanxa kuyikuthi laba abohlangothi lokuphikisa bangaletha i-evidence engabe igabhela lokhu osekulethiwe kathesi, angiboni ukuthi kuzaguqula lokhu osekukhulunyiwe kathesi ngoba iqiniso yokuthi lo umpolisa wasebenzisa udlakela olukhulu kakhulu ukuthi abulale uFloyd.
Ubona luphetha njani lolu daba?
UFloyd nanxa wayephambanisile nxa kuyikuthi kuphambanisa lokhu akwenzayo kwakungasikho ukuthi kufanele ukuthi akufele khonokho hayi kabulawa umuntu. UFloyd kazange achinge lokhuyana kokuthi wayesilwa la amaphoyisana ngoba esilwa lawo ngesimo sakhe ayisosona umzimba wakhe babengazoze banelise ukumfaka insimbi leziyana bamfake futhi ngemuva. Wazinikela yena ukuthi afake izandla zakhe emuva ukuthi afakwe insimbi. Kanti nxa usumfakile umuntu insimbi wamfaka futhi ngemuva insimbi zangkhona okunye kuseyini lo besehlanya uhlanya wakhona kusasiza ngani? Akusizi lutho. So ngibona ngathi kababuye sibili balethe ubufakazi babo bakhulume onke lokhu ukuthi wayele ma-drugs kusystemu yakhe kumbe wayela lokhu lalokhu. Kodwa mina kangiboni ukuthi kuyaguqula ukuthi wabulawa.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngomunye wabalandela ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu weMelika umnumzana George Floyd. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngoNhlangula ayiyikubhalwa lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Imbadalo yencwadi zokuhambisa ezamapassports isikhwelile. Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli besadaki kwele Mozambique namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.